nomination process ezeqala mhlara 5 ngolwesithathu lapho sabe senza khona inomination eyokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edale lephalamende njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominethwayo bekhankasa ke laba bantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator qeda khonapho besizakhipha-ke esithi candidate list eyiyo-ke i-final list yama-candidate azamela-ke i-triple C. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana-ke siyabe silezinye inhlangothi ezizabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatsheneyo ingcitshi-ke kundaba-ke zokhetho njalo-ke abalasimo lesinto ebantwini-ke abangekho kunhlanganiso abazabe be-conducta leyo process ngoba siyikhiphe kuma-politician ukubana yenzwe ngabantu aba-independent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bayamelela-ke ama-values e-democracy bayamelela njalo-ke into-ke esibona ngani zingasinceda ukubana-ke kube lokhetho-ke olusobala ukhetho-ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale-integrity ngabantu-ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya abanye-ke ngamadokotela-ke amanye-ke ngabaku-civil society-ke abanye-ke ngabantu abavela ku-labor movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona-ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi-ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi-ke asuze sibone-ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha ungazalwa kuqhutshwanga kuhle ngakho-ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe-ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe-ke ilalela-ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonokhu kuzayenza ukubana-ke abakhethwe bebe yibo-ke abasimela eParliament.
Nxa kungenzakala khonokho liza kubamba njani kulo mthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, sizakhipha i-template yethu yezabe ilandela oyiyo-ke umthetho yola ozabe ulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla kambe usezebe khonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu?
Hayi, akula mntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena-ke uzimisele ukulandela ukuza phuma ebantwini. So wonke umuntu ubhawundi-ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi-ke umuntu wezanu abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC yamenzana umuntu onjani?
Hayi, umuntu onjalo-ke ulebandla lakhe thina lapha sikhangela-ke abantu-ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.